ukuthi sina ilizwe leli eZimbabwe libusisekile kumangalisayo. Ungakangela kanti bona abantu ababuya bethu bazosincedisa ngapha. Imisebenzi emikhulu eSouth Africa iphethwe ngamaZimbabwe. AmaZimbabwe ziya all over the world. Njengoba kade sikhandi khona ngapho, iZimbabwe ile ku-human resource yaseZimbabwe yintshantshi, ingcitshi sibili iZimbabwe. Lilakho konke okudingakalayo okungalenza libe lilizwe elihle kakhulu kwedlula amazwe amanye emhlabeni jikelele. Okusilekayo yikuthi sihleleke kuphela. Thina sikuhleleka kwethu kungaba yikuthi yikukhulumisana sihlale phansi yamaZimbabwe njengoba ilizwe lelinye labantu leningi lethu sonke sizwanane sibe lokuthula elizweni lethu sincedisane thina sitshelwe kutsho ukuthi thina silahlupho thina uhlupho esingalalo kungaba yinto esingalayo kuleli lizwe esingayi-importa ibuye ivela kwezinye indawo kodwa sikuthede kuhle lamanye amazwe sidlelane kuhle lamanye amazwe but uma uchopho silabo ukufunda silabo abantu iSouth Africa iyabenefita kakhulu kithi ngabona bezibefisa ukuthi ngabe kuhlala kulo hlupho thina eZimbabwe kwenapha ukuze bona babenefite lokho ngiyakutsho ngoba yinto ekhona engiyibonayo ukuthi asizwanani ngezombangazwe lezi yize sibe zilungisiswe kuphela ngoba kulabantu bangaphandle abayibo abasenza sibe semumeni nalowo.
Hayi, kuzwakala. Mnumzana Sibindi, wena uthini ngalokho okukhulunywe ngigawule ikakhulu nxa sikhangela ukubana uthi yena ubucopho obukhona kodwa asazi ukuthi kusilelani?
Well, eqinisweni yikuthi ngivumela lo gawule ukuthi ubucopho ukuthi bukhona eZimbabwe ngiyavuma. Kodwa ngabona into esihluphayo eZimbabwe ngeyami ngokunanzelela kwami. Kuyileyana ingqondo engathi mina ikungahloniphani, ikungazwisisani, ikungahloniphi lokho amalungelo. Abantu behlule ukukhulumisana ngoba abantu bengathi bathi bayakhulumisana ngendlela vele ukhuluma ngendlela ezijeneyo. Kulokhu hlala etafuleni, ubika uhlupho lwakho, kulokuthi nangabona ngathi itafula ayisebenzi kule ndlela futhi asemthethweni yokuthi ngokuthula ungene esitaradeni utshengiseludlayo lokho akungiphathi kuhle. Indlela zakhona zonke lezo zinto ezenzakalayo. Kodwa unganazela eZimbabwe kukhanya ngathi okunye kwakhona kuyafiphala. Ngoba abantu bangathi engxayesi kanti siyakhuluma ngabantu bayadubeka empilo enzima. Abantu abasebenzi le mali yethu ngayikhangelela iZimdola iluza amandla nxa usuthi uyayiqathanisa lamanye amazwe njengeSouth Africa nalokhu esikhuluma ngayo lamanye amazwe atshiyeneyo. Kodwa abantu bangakhonaka bayakuchaza bethi bayakutshengisela. So kube lokuhlukuluzwa kwabantu kube labanye abantu ababotshwayo kube labanye abantu okuthiwa babonakali. Abantu babaleka kwakwazi ukusenza iSouth Africa layo njengomakelwane azama ukungena eliwo mara ke sinceda abantu labo ngoba singakhohlwa ukuthi nasikhuluma iSouth Africa kanti esikule nto okuthiwa yi-static region leyi ukuze umnotho weSouth Africa uphumelele iZimbabwe bayayidinga ukuthi ime kuhle kwezomnotho iBotswana nje iyadinga ukuthi iZimbabwe uma kuhle kwezomnotho
ye nanto udaba kawule uyatsho lapho ubaba uSibindi uthi hayi ilizwe lingalibuswa kakuhle ngakungeladuba
kuliqiniso khonoko kande ukuthi izinto aluba zonke zime kuhle elizweni ngabe silahlupho ngabe siyezwana ngabe silahlupho uhlupho olukhona kuphela eZimbabwe engilubonayo asimpeleni emuva le ngiyakhumbula ukuthi unkomo wayenzani unkomo waqeda udubo leli olwalukhona ngasani sikhathi ngokuvuma ukuthi abantu besebenze ndawonye lanxa wayemkhulu unkomo wavuma ukwehla kodwa kathesi uhlupho esezilukhona esilubonayo ngabantu abangavumi ukukhulumisana labanye nansi ipholadi ikhona ipholadi naliyana ngabe wonke umuntu uyahamba kwabalangeni kungakhalalithi ukuthi ibandla likhulu kumbe linyane kumbe linganani abantu sikhulumeni khona phana abantu besebethi kodwa siyazama ukuthi sikhulumisane lapha kodwa kuphalazi kodwa kulungi lapha sesehlula ngabo lokhu kukhulumisana sesingacela kabanye bangaphandle ukuthi bezosilamula lapha singazwanani khona kodwa kathesi akulanto eyehlulayo kodwa kulabanye abangafuniyo sizakhulumisana ngaphi singafuni ukuthi sihlale phansi sikhulumisane thina sodwa yebo phela angitsho ukuthi kulokho ukuthi ukuhlala phansi sikhulumisane yikuthi sivumelane kungenzakala singavumelane kodwa ngabe siyahlala phansi sikhulume njengamazimbabweni ngoba ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana lo nkulunkulu wasinika leli lizwe yiko wasinika lona esithina unkulunkulu wathi ukuthi sawasinika ilizwe lelinotho wasinika labantu abantu abakhaliphileyo abantu abafundileyo ilizwe lithuthukileyo elinjengaleli kodwa ekusilelayo ukuthi abanye bethu basebenza labanye abantu abangaphandle.
Ye, hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Ungasigqibela uhlelo lwethu mnumzana Sibini.
Alright, ubaba uGawule ngiyamuzwa ukuhlala ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisana kwindlela ezilwa abantu abahlangeneyo esabona khona the late uPresident Mugabe the late owayithungamele obosini wakuthiwangilayo besenza urhulumendelwana besebenza bendawoni kwasekusibake nezigane into ezazikhangele ngilele ukuthi ufanele sizungise sokuqala wakuthola ama reforms athi ama electoral reforms yokuye kunenginengi ngakho ama electoral reforms akukhulunywa yiwa ekhangatha cause uhluko kodwa abadonsile iminyaka engu 5 akwenzakalanga khona kwani ngikuyele futhi ukuthi ngezinye indlela futhi ukuthi kulomunye umuntu abefuna ukungena entweni ukuthi avikele isikhundla sakhe sembusweni kodwa engezokuyikho.